Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 kuNcwabakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,990 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ngesikhathi inani labatholakala bele gcikwane leli likhomba ukuthi iningi selithelelana phakathi elizweni, hatshi ngabavela phandle. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuphe umnumzana Fortune Chase esikhundleni sokuba ngumphathintambo obona ngezamandla kagetsi owe-Energy and Power Development. Kuhlelo Woza Friday namuhla silomculi womdumo weRumba uDinga ehamba leqembu lakhe leMakhuba Boys bephethe idlaladi labo elitsha elilesihloko esithi Izolo Lokho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,990 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gcikwane sebezinkulungwane phose ezimbili 1,927 labulala abedlula ikhulu lamachumi amabili 128. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale bele gcikwane leli sebesedlula isigidi 1,084,687 labulala inkulungwane phose ezingamachumi amabili lane 24,660. Kubika abenhlanganiso ye-African Union. Abekolishini le-John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili 20,956,158 abafunyenwe bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu ezedlula eziyisikhombisa i-760,380. Kunjalo nje, inani labatholakala bele COVID-19 likhomba ukuba iningi selithelelana leli gcikwane phakathi elizweni, hatshi ngabavela phandle kwelizwe, njengalokho obekuvame ukwenzakala ekuqhamukeni kwaleli gcikwane elizweni ekuqaleni komnyaka. Iningi lalithola leli gcikwane ebantwini abavela kwele South Africa, okulilizwe elilenani labaligcikwane leli eliphezulu ukwedlula amazwe wonke awezwekazi le-Afrika. Kodwa bakhona abalokhu bengena elizweni ngokungekho emthethweni beseyathenga impahla phandle kwelizwe, ikakhulu kwele-South Africa. Iphephandaba le-The Herald lithi kulabantu abangamachumi amathathu lane ababotshiweyo izolo bengena elizweni ngokungekho emthethweni besebenzisa imota ezinkulu ezohlobo lwama-trucks. Kumaviki phose amabili asanda ukwedlula, inani labavela phandle kwelizwe abalegcikwane le-coronavirus lehlile nxa liqathaniswa lelithelelana elizweni. UChris Gande we-Studio 7 uxoxele ilunga ledale lephalamende emele isigaba seMathebeleland South, uNkosazana Lindiwe Maphosa, ngalolu daba.
Nxa sikhangele iMathebeleland South okwakathesi, umkhuhlane lo owe-coronavirus ungani ulokwehla. Ngingathi nje ngingakutsho, as of today sesile-507 cases eMath South. Asila ma-new cases okwakathesi as of yesterday, i-statistics lesi engilaso ngesayizolo. Then sile-429 ama-active cases esilawo. Sibe le-76 abarekhavileyo, lababili abasithileyo ngalomkhuhlane. So as of yesterday yiso i-statistics ebesilaso njengeMathebeleland South Post.
Bona abasezinkambeni lezana okugcinwa khona abasahlolwa igcikwane le-coronavirus, kuhamba njani njengoba besasike sisezwa ngesinye isikhathi ukubana abanye babe baleka?
abasezinkambeni lezi ezigcinwa abavela kwezinye indawo. Ye kuyazwakala Christi la nxa bengasoze bekhiphe amabizo nsuku zonke abantu ababe bebalekile. Kukhanya abantu bayabaleka sibili. Into eyenza abantu abaningi bebaleke yindaba yendlala. Kukhanya kumakhempi lawa kule ndlala enye emangalisayo abantu abathola ukudla. Njalo kulezinto nje ezidingekalayo emuntwini ukuthi khona ephile ngendlela eyiyo. So kukhanya ezindaweni lezi emakhempi lawa ziyabe zishota. Njalo lo ushota nje ngokutesta ukuthi kwesinye isikhathi abantu bayahlala bengabi besathestwa ngendlela abayabe bekhangelele. Sebebona ngathi akumbeni ukuhlala emakhempi lawa kuyipunishment. So siyazizwa sibili izindawo zokubaleka kwabantu. Ngingeke ngitsho ngoba ngila manani lamabizo abantu ababalekayo kodwa nje into esiyizwa ikhulunywa.
Sizwa kuthiwa igcikwane leli selingenile lasemaphandleni. Selikelezwa yini lokhu njalo ungasitshela ukuthi zona izakhamizi zithi?
Emaphandleni okwakathesi Chris ungani abantu sebekwazi ngaleli gciwane le-COVID. Lwakusafanani njengakuqala ukuthi abantu bebelokhu bekuzwela kwezinye indawo kwesinye isikhathi beze bemangali ukuthi kuyinokwenzakalayo nxa sebethe bafika ezindaweni zemathown. Ngike ngangenangena emakhaya lapha ngihamba ngezane zomzabalazo ngathola ukuthi abantu emakhaya sebekwazi ukuthi khona kuyagqokwa amamaski. Sebekwazi ama-social distances emaphandleni uyabona kulezigubhu abantu begeza izandla besanitizer. Okuyinto sibili esikhuthazileyo lathi sabona ukuthi hayi abantu balezinto asebezazi ngalo mkhuhlane. Kodwa ke kube lehungahunga ebelikhona iviki yonalo ukuthi enkambeni yamapholisa ekhezi kulomunye umama ukhanya ngunkosikazi. Omunye umpholisa osebenza khonapho ubuye ngemfuleni wakhanyakala ukuthi kade elalo lelo gciwane le-COVID. Ndibeso kusesatshela ukuthi khona kulamakhopu lamabili abelawo lowo mkhuhlane. Kwasekusiba lo yedwa osuke wangazi ukuthi uye ngaphi kodwa uhambe esengani ulalo leli gciwane. So ngezinye zezinto esiyabe sizizwa ezisuka zethu sezihlasumulise umzimba. Kodwa okwakathesi Chris hayi igciwane abantu sebekwazi ngalo, abantu sebeziprotector, abantu labo sebekwanisa ukuthi befundisane ngalo.
Lowo ngunkosazana Lindiwe Maphosa, ilunga ledale lephalamende emele isigaba seMathebeleland South. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseGwanda. Umongameli Emerson Mnangagwa usekhuphe umnumzana Fortune Chase esikhundleni sokuba ngumphathintambo obona ngezamandla kagetsi we-Energy and Power Development. Wabeka ummeli weMozarabani North edale lephalamende umnumzana Soda Jemo endaweni yakhe. Umnumzana Anxious Jongo Emasuka usengumphathintambo ogatsha lwezokulima olwe-Lands Agriculture, Water and Rural Resettlement kulandela ukubhobha kwayephethelesi isikhundla umnumzana Parents Shiri ngenyanga edluleyo. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Meshack Sibanda wethule umbiko lo namuhla. Wengeza wathi umnumzana Chasi ubengasebenzi ngendlela ebifundwa ngumongameli Mnangagwa. Umnumzana Chasi uthethelesi isikhundla esasiphethwe ngumnumzana Joram Gumbo ngomnyaka ka-2019 ngemva kokuba ngumphathintambo wezemigwaqo. Njalo abanye bebewuncoma umsebenzi wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lonkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lephalamende njalo engumabhalane wegatsha lweziphathelane lamagetsi kubandla le-NDC Alliance.
Ungakhangela kathesi ukuthi lezesa kathi ngasahambi njengesikhathi engakabi nguminista yena. Kuke kwaba lokukhangela kwe-energy sector okuthiwa ngesilungu i-forensic audit. Ku-forensic audit yena le kukhangelwe kwabonwa ukuthi kuzesa bekule corruption enkulu eningi. Waxotsha ama-manager, waxotsha le-board. Ugathe lo ephikisana laye sithi yena kasoze axotshwe nguminista, ufuna ukuxotshwa ngu-president. Umnumzana uMnangagwa kade efanele athabele ukuthi at least out of ama-ministers akhe kulomuntu othethe ilokuzeni i-forensic audit wayikhangela wabona ukuthi kulemfanele ukuthi kulungiswe ngokuthi ebona ukuthi ilokuzeni isigaba se-energy into yamagetsi le lamafutha iminisi yona la yiminisi eqakathekileyo ebambe iZimbabwe yethu. So mina ngibona ingani ukuxotshwa kwakhe hayi angiboni ukuthi kunganceda. Ngibona ingani sesizabuyela njalo kuma-power cut lana kade sikiwo. And njalo uminister uChasi uzame ngendlela zonke noma iZimbabwe ingalamali kade zama.
Kodwa yona vele isisombululo kuyini esodaba lwamagetsi?
Nangibona benelisa ukulungisa udaba lwamagetsi because imali yiyo efunakalayo. IZimbabwe ngathiwa bayatshintsha izinto, yonke into ibe dollar based. Kusetshenze size sifike esigabeni sokuthi lathi sesimi ngenyawo zethu, sesikwazi ukuthi thina njengelizwe we can now stand on our own two feet. Sesikwanisa lathi ukuthi siyenze i-production, siyenelise njalo ukuthi agriculture yethu ivuke ibambe ilizwe. Khona kathe sisibhizi siya-importa ilokuzeni ukudla ngokuthi asiyayenelisi ukuthi i-energy sector izesa ibe khona ekwanileyo ukuthi iZimbabwe yonke ithole ngemfanelo. Ungakhuluma ngezibhedlela i-energy, ungakhuluma ngezikolo i-energy, ungakhuluma ngabalimi i-energy. Izalo PF iyehluleka sibili. And kathe singathiwa uminister uChasi lo ngathiwa nguye obe yi-example yokuthi i-forensic audit ingayenziwa kumele kwenzeni kulandelwe yikho kuzalungisa into esihluphayo kakhulu eZimbabwe, into ye-corruption. So kutho ukuthi uminister uChasi lo ubambe lapho kade ngamelanga abambe khona kulabantu abatinkileyo abaphakathi kwe-corruption.
Lowo unkosikazi Jasmine Tofa ilunga ledale lephalamende njalo engumabhalane wogatsha olubona ngamandla amagetsi kubandla le-MTC Alliance. Sixoxela ekobulawayo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abenhlanganiso zamalungelo oluntu ezigoqela e-Amnesty International bakhuthaza inkokheli yasemhlubulweni wangezansi wezwekazi le-Afrika e-SADC ukuba ilungisise inkinga esezikhona esigabeni lesi ikakhulu emazweni anjengeZimbabwe, Madagascar, leSwaziland lapho osokulezihlakalo eziningi zokukhahlamiza lokwephulwa kwelungelo loluntu kulabo abalemibono ehlukeneyo labasembusweni. Le nkuthazo yenziwa ngaphambilini komhlangano wenkokheli ye-SADC okhangelelwe ukuqala ngomvulo mhlaka 17 kuNcwabakazi kuwonale umnyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-Amnesty International bethule umbiko abawuthumela intatheli izindaba bekhuthaza inkokheli yenhlanganiso ye-SADC ukuba bengaluthiyi phandle udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu emazweni angamalunga agoqela eleZimbabwe. Obona ngezobudlelwano lentatheli izindaba esigabeni sangezansi kwe-Afrika enhlanganisweni le, umnumzana Robert Shivavu uchasisa ngenkuthazo yabo le.
There's been a renewed assault on human rights, including the right to freedom.
Sokuvuselelwe njalo imisebenzi yokwephulwa kwelungelo loluntu enyangeni ezimbalwa ezedlule, okufana lelokutsho umbono wakhe umuntu kakhulukazi okuqondiswe kuntatheli izindaba labalwela ilungelo loluntu ababizelwa ukutshengisela ngokuthula. Khuluma nje intatheli indaba uHopewell Chinono ngenkokheli yebandla eliphikisayo umnumzana Jacob Ngarivume bavalelwe eChikurubi Maximum Prison ngemva kokubotshwa kwabo mhlaka 20 July. Lokho isehlula yonke imizamo ethe yenziwa ngamagqwetha abo yokuba batholiswe ithuba lokuhlawulela imali yebhenki. bobabili betheswa umlando wokusetshenzela uZulu. UHopewell yena ngoba uveze imisebenzi yenkohlakalo, futhi uJacob ngoba ebizele ukutshengisela ngokuthula ukusola le misebenzi yenkohlakalo.
Hopewell for exposing allegations of corruption and Jacob for calling for peaceful anti-corruption protests.
Okugcizelelwe yisikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu e-Crisis in Zimbabwe Coalition, Mnumzana Mavela Sikhumalo.
Into yokuqala manxali le problem kumbe i-crisis ukuvuma uthi lilayo ukuze ama-stakeholders bafake ingqondo ndawonye bavumelane ukuthi izinto kazimanga kakuhle ukuze bakwanise ukuphuma le solution. So sithi kuhulumende hayi kayekele ukuchitha isikhathi esala ukuthi akula crisis lapha kumbe izinto kazimanga kakuhle, ukuze njengezizalwa zelizwe leli labanye abafuna ukusincedisa sihlale phansi isikhathi sakhona sifake ingqondo zethu ndawonye siphume lama-ideas.
Okudanisayo Khumalo ethi yikwenza kwahulumende yena olandula into esegcekeni njengoba uZulu ehlukunyezwa mihla lemihla, kakhulukazi ngalesi sikhathi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba liphakathi kokulwisana lokuvimba ukusabalala kwe-COVID-19 phansi kweziqondiso ze-lockdown.
Abantwana abancane ngathesi sebekwazi ukuthi izinto kazimanga kakuhle lapha elizweni, njalo siyavumelana umuntu wonke jikelele ukuthi izinto kazimanga kuhle lapha elizweni. So siyamangala manxa umuntu okucabinet esala ukuthi izinto kazimanga kakuhle.
Kodwa uhulumende uthi akukho okubi okwenzakalayo elizweni njengalokho okukhankaselwa ngabaningi ukuba kulenkinga ezimele zilungisiswe. Embikweni wakhe wangeviki awethulele intatheli izindaba izolo, umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa uveze ukuba akukho okuhleliweyo ukuba kuzahlaziywa phezu kodaba lweZimbabwe emhlanganweni weSADC, njalo lungekho ngitsho lakunhlanganiso ye-African Union kanye lakuhlangothi lwezombusazwe lomvikela kumbe iSADC Organ on Politics, Defence and Security. Waqinisa elokuthi akulankinga elizweni ezingakhulunywa ngazo emhlanganweni wenkokheli yeSADC wangeviki ezayo, esithi yikho nje kungazange kukhulunywe ngakho lakuleyo eyandulela owenkokheli eyenziwe liviki ngabaphathintambo. Uqhubekethi kunje akukho okuthe kwakhulunywa ngodaba lokuhlunyezwa kwabantu emhlanganweni weSADC Troika, lapho osechiya isikhundla zokuba ngumgcini sihlalo walolu hlangothi uretired general Sibusiso Moyo ebikwa ethule udubo lwendlala osolubhahile elizweni, hatshi olokwephulwa kwelungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela umonakalo osudalwe ukuqhamuka kwe-COVID-19 eZimbabwe, ikakhulu ukuqansa kwenani lasebebanjwa beligcikwane leli elizweni. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amakhulu lamakhulu abantu babulale amafasitela kuzakhiwo eziningi zedolobheni leChicago kwelemelika, bagqekeza bethatha impahla lapho belwisana lamapholisa endaweni yamavinkili eyeMagnificent Mile nakwezinye indawo zalelo dolobho. Imbangela yokulwisana kwabantu lamapholisa okudale ukungahlaliseki kulelo dolobho lokhu ingaziwa. Umthethwandaba waphezulu owe-High Court wakwele Malawi unqume ukubana uhulumende kumele ahlawule abesifazana lamantombazana abali-12, 18 abadlengulwayo ngamapholisa ekutshengiseleni okube khona ngemva kokhetho edolobheni lelilongwe ngomnyaka odluleyo. Idale lithi amapholisa ahlasele abesifazana lamantombazana lawa ekophe ukuphindisela ukubulawa kwelinye labo lijikijelwa ngamatshe ekutshengiseleni lokhu.
Izakhamizi zakobulawayo ziveze ukukhathazeka okukhulu ngokuqhubeka kwenhlupho zokusilela kwemali emabhanga kanye lemizila emide yabantu abatshona belayinile ukuthola imali emabhanga. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu bakobulawayo lokhu lingenelisi ukuthola imali emabhanga wona apha amakhulu amahlanu kuphela ngeviki kuthi le mali kamakhalekhukhwini e-EcoCash ayisebenzi kahle emavinkilini amaningi osekuchiye iningi labantu lisebunzimeni ngesikhathi ilizwe libhekane lokulwisana lokusabalala kwe-COVID-19. Usomabhizimusi uMnumzana Matthew Sibanda uthi lokhu sokuphazamisa inhlelo zakhe zokuqhuba ibhizimusi.
Usilela kwemali emabhanga hayi ngathi vele akula improvement kulokho kusiba worse and worse. Akula mali enelisa ukutholwa ngabantu. Abantu lokho bephiwa ama-100 abanye baphiwa ama-$50 ngelanga. Into ezimangalisayo ukuthi uMthuli Ncube wathethe seprint imali entsha wapromisa abantu ukuthi uzabanikeza i-300 bond ngelanga. But kodwa konokho kakusenzakali. Into ezimangalisayo njengabantu beZimbabwe kumbe obhizinisi baseZimbabwe ileyi imali siyibone sigcwele kuwasiphathelene emabhenki shota yona le yentsha kuyazimangalisa ukuthi kanti manje iphuma ngaphi siyagcwala kuwasiphathelene imali ngayo emabhenki. So kusitshengisa ukuthi hayi kutsho ukuthi i-corruption phela ilokhu inenge elizweni bayehluleka ukuyikhontrola.
Umnumzana Fidelis Moyo ongomunye wabalwa impi yenkululeko uthi bayehluleka ukuthola imali abayiphiwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization emabhanga.
Lapha sikole from Tuesday last week mhlaka 28-29 sizodinga imali yethu leyo othiwa ngiyavela kuWorld Health Organization. Esithi ma sithi sifunda sinikwe injalo singamayusa sasinikwa sesize safa ngendlala. Ngenxa yokuthi le imali lapha kayithengi lutho.
Unkosazana Makhosemvelo Gumede isakhamuzi sakobulawayo ukhala ngendwendwe ezihlala zikhona emabhanga lemabhasini.
Ukuswelakala kwemali emabhenki lokhu sokusihlukumeze kakhulu thina abanye. Ngiyakutshela ukuthi namhla ngivukele kwenye ibhenki engiye ngiyiqambe banike $40 kwapho mina ngivukele ngo-4 o'clock. Kube sokuthiwa siphatheke kahle. Lokhu kuyasihlukumeza ngoba sesingabantu esihlala sisemalayinini njalo nje kade sisenze mbula lazinyawo ngokuhlala nsuku zonke nje nisiyavukela khona. Ngithi ngisuka lapha ngilo mntanami mina ole moto sesihlala sesiku-queue nje kuphela efiweni njalo nje. I-congestion esisetown ayisaqeda kahle.
Ugatsha lukahulumende lwe-finance and economy development selukhuphe umbiko lisona isenzo samabhanga ancitsha abantu imali yedola lemelika abayithenjiswa ngohulumende ngenyanga kaNhlangula yamadola angamachumi amathathu i-$30 kulabo asebathatha impentsheni kuthi izisebenzi zikahulumende kumele zithole amachumi ayisikhombisa lengxenye $75 yamadola emelika ethi kumele balandele umthetho batholise abantu imali zabo hathi imibiko engalungi lunganga esiphuma yokuthi abantu bayehluleka ukuthola imali zabo ngoba uhulumende uyipha amabhanga ilidola lemelika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Intatheli izindaba uHopewell Chinono uzaqhubekela phambili evalelwe aze aphindele emthethwandaba ngolesibili lweviki ezayo lapho kukhangelelwe kwethulwa isinqumo kwisicelo sikahulumende sokuthi igqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa avinjwe ukumela ngoba eloba okukhulunywa ekuthethweni kwalolu daba enkundleni yokuxhumana eyobulenjini eFacebook. UPlasages Jeremiah usethulela lolu daba.
Esipha isicelo lesi umnumzana Whisper Mabhawudi umtshutshisi ekuthoniseni kukaChingono utshele idale ukubana unkosikazi Beatrice Mthethwa ubhale ekhasini lakhe lenkundleni yeFacebook elithi Beatrice Mthethwa and the Rule of Law amazwi aphathelane lodaba lukaHopewell Chingono lona lungakapheli ukuthethwa othe kuphambanisa ukwahlulelwa kuhle kwalo. Kodwa umthetho akulandule lokho esithi kasuye obhale ekhasini leli esithi lokho okulotshwe yintatheli izindaba uLori Conway weMelika yena owenza ifilimu ngomsebenzi wakhe. Lokhu kusekelwe nguChingono lapho aphe ubufakazi esithi ungomunye walabo abancedisa ukwenza ifilimu leyi njalo umthetho angeke aphiwa icala elingelani laye. uchimono wengezelele sithi uhulumende kenzanga uphenyo olupheleleyo ngaleli khasi ukuthi ngelikabani sibisibili engakalethi udaba lolu edale. Uchimono utshele idale ukubana isicelo esenziwe nguhulumende lesi asilangqondo njalo senzele ukuba udaba lwakhe luphuze ukwahlulelwa kuhle. Unkosikazi Mthethwa utshele idale ukubana uhulumende usezazama ngazo zonke indlela ukuvimba ukuthonisiswa okubalulekileyo kwecala likaChingono. Lokhu kuza ngemva kobufakazi obuphiwe edale ngelinye lamagqwetha kaChingono, uMnumzana Gift Mtisi, yena othi uMabhawudi umbuze udaba lolu lukangangene lasedale ukubana uza kwenelisa na ukuthi mbana amele uChingono uMthethwa engekho. UMtisi uthi amazwi kaMabhawudi lawa aveza sobala ukubana uhulumende kukhona akuqoqayo ukuphambanisa uMthethwa ukwenza umsebenzi wakhe edabeni lukaChingono. UChingono utshele idale ukubana isicelo sikahulumende lesi sephula ilungelo lakhe elekusisekelo sombuso welizwe esokumelwa ligqwetha alifunayo. UMachingoni Nduna uthe udaba lolu luzaqhubekela phambili lusahlulelwa kusasa lapho uChingono azakuma phambi kwedale isipha ubufakazi kucala eletheswa uMthethwa. Ngimela iStudio 7 ngise Washington DC ngingupraxitis Jeremiah.
Bitchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Uhlelo was a Friday namuhla silomculi womdumo weRumba uDingiye hamba leqembu lakhe leMakhuba Boys bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi izolo lokho. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Sabeleli osacathulayo ophuma eCholojo njalo leli lidlalate lakhe lakuqala esabela ezimele leqembu lakhe leMakhuba Boys. Nangu echasisa ngemvelaphi yakhe.
Ngizalwa le enata endaweni yaseCholojo kufula umanzamnyama, yikho lapho engizalwa khona. Kwezomculo lapha lami nje indoda ethanda umusic ngafika lapha lami eSouth Africa ngathola amajita lama adlala amakatari.
Idlalade lakhe leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi ngithule ngiyakhuluma kanye lethi abazilutho.
Watch out. Amelu njabe asalele muva madodhe. Unyako dlulayo.
Abangathanda ukuthenga idlalade lakho Dinga balithola ngaphi njalo njani?
Bengayithola khona lana kimi street nje lokwabanye abafowethu. And then iphone number yami uma ukuthi usegoli u-0627897475. So iphinda futhi 0627897475 inamba yami lekadinga. Uma ukuthi kumbe ungaphandle kweSouth Africa
U0026367897475. Iyaphi amazwi ongathi ngithanda ukuwatshiyela abalandeli.
Kubalandeli engakutsho ukuthi hayi ngibambe kanjalo insupport ezikade lisupporta ngakhona bafowethu, siyabonga. Iyeza enye album nje mbizi ngayo nje kulamalanga, iyeza kungakudala sizolazisa ukuthi uhamba kanjani. Ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni uDinga and Makhuba Boys ngale.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane phose ezinhlanu, 4,990, asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.